umsakazo we-Studio 7 ukhulume nabanye abaphatheka emtshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasosha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa, yena othi lanxa umnankagwa labanye bakhe ku-ZANU PF bathembisa abantu izulu lomhlaba, impilo yesinzima okumangalisayo nanku umnotho oqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engathoniswa ngemfanelo.
Emasoni mnankagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impilakahle yethu lokhu isehla isehla ngelanga. Wonke amayuthi akusela msebenzi, akusela kudla, so yikudubeka kuphela. Yikho libona sokugcwele ama-drug addicts, abantu abasebenzi yenza okwedakamizwa ngoba kusela msebenzi eminingi nxa ye-ED. Umgabe ube ngcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle.
Amazwi kaMaphosa agcizelwe unkosikazi Audrey Maseko, naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu.
Lo mkhokheli okhona kathesi umnankagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo. Isitedi yena ubulele ilizwe, wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe, kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in defense yokuthi wahle wenza kwaba wesi. Ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona, akulanto eziqolekileyo. Ngesikhathi kulo mgabe kungcono ubekathi khona ithukela kayehle, into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi, lo nalowo sithengisela ngentengo yakhe ayifunayo.
Umsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babesase yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwaMgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye nokuhlonishwa kwamalungelo kaZulu. Kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka, yikho-ke kuba nzima ukuqathanisa abantu laba ababili, umoya omgabe nomnankagwa. Ngibona ngani umnankagwa waba yi-student kaMgabe for almost over 40 to 50 years. Ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa uMgabe, yikho-ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe. Isikhathi esiningi uba yingcitshi ukwedlula utitsha wakhe ngokunanzelela amalungelo abantu lama-human rights. Ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo.
Kodwa ilunga le-ZANU PF umnumzana Mnashe Mdudza uthi labo abathi uMgabe wayevusa ngcono kulo mnankagwa bayaphosisa.
Thina kwebandla le-ZANU PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnankagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, khathesi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana and isikhathi sentuthuko. Uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Amazwi kamongameli wethu President Emmerson Mnankagwa okuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe, asibambaneni njengamajuba sakhe ilizwe lethu siye phambili.
Ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi uMgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye esehlala ekhanqwe ngamasosha. Umnankagwa yena wayelokhu ekwele-South Africa lapho ayebalekele khona ngemva kokuxoshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula. Wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe uMnankagwa njalo wathembisa ukulungisa umnotho welizwe kanye nokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikafezeki. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.